tisendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle ngiyalamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 1 kuzibandlela 2020 ngisithi iminyaka omutsha igama nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
2020 will be the year of higher productivity, economic growth, job creation and satisfying the needs of the people.
Umongameli Emerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa sebefisele uZulu umnyaka omutsha olempumelelo.
Ngihlalele labantwana ngibe mbagcinile mbagcine ngokuthi ngisho ngamatomatisi amatomatisi into ezibolayo.
Aba kumpentsheni bakhala ngokoma kwempilo besithi okuyimadlana abakutholayo ngabe kuyengezwa ukuze benelise ukuziphilisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa sebefisele uZulu weZimbabwe umnyaka omutsha olempumelelo. Emazwini awethu le izolo, umongameli Mnangagwa uthe uyakwazi ukuthi umnyaka ka-2019 ubunzima, kodwa uthe u-2020 uza kuba ngumnyaka omuhle kakhulu olentuthuko. Uthe uhulumende wakhe uzavuselela umnotho welizwe asungule njalo imisebenzi ukuze uZulu othwele nzima aphile kuhle. Umnangagwa ukhuthaze uZulu kanye labezombusazwe ukuthi bachiyane lodlakela emnyakeni omutsha kube lokuphilisana kuhle. Wengeze wathi uhulumende wakhe uzaxilisa njalo umbuso okhululekileyo. Nanka amazwi kaMnangagwa.
2020 will be the year of higher productivity, economic growth, job creation and satisfying the needs of the people. We cannot live in the past. We can only learn from it. In this coming year, let us all shun violence.
U-2020 uza kuba umnyaka wokukhula komnotho wethu, usungulwa kwemisebenzi lokugcwalisa indingeko zikaZulu. Ngeke siqhubeke siphila impilo yayizolo. Esingakwenza yikufunda kuzehlakalo zayizolo ukuze sihlele ikusasa elilempumelelo. Ngokunjalo emnyakeni omutsha lo, kumele sitshiyane lodlakela. Labo abathothozela udlakela kumele bechaywe, bachothoze njalo uZulu kamelanga abalandele. Kasifuni kulahlekelwa yimpilo ngenxa yendaba zombusazwe. Ukuphumelela esikufunayo kuzagcwaliseka kuphela nxa singasebenza ndawonye.
Government will continue to put in place measures to cushion the vulnerable members of our society.
Uhulumende uzaqhubeka ethatha amanyathelo okuthuthukisa impilo zabantu, ikakhulu abahluphekayo emaphandleni lasemadolobheni. Sizatholisa abantu izimota zokuhambisa ngembadalo ephansi, impupho kanye lempila kahle. Sizaqhubeka njalo sigxilisa umbuso okhululekileyo eZimbabwe. Ukuguqulwa kwemithetho lakho kumele kuqediswe. Njengomongameli wenu olalelayo, ngizaqhubeka ngikhulumisana lani njalo ngisizwa izikhalazo zenu ukuze sibe leZimbabwe enhle esiyifisayo. Kulokhu kukhazimula phambili, ngilifisela umnyaka omutsha olempumelelo. UNkulunkulu alibusise lonke.
I wish you a happy and prosperous new year. God bless you all. I thank you.
Lo ngumbiko kamongameli Emerson Mnangagwa awethu le izolo efisela uZulu weZimbabwe umnyaka omutsha omuhle. Kowakhe umbiko awethu le enkundleni yeTwitter, umnumzana Chamisa uthe u-2020 uza kuba ngumnyaka otshintsho eZimbabwe. Laye uthe ubazimhlophe ubunzima uZulu ahlangane labo ngo-2019. Ngokunjalo, uthe uloyisa ukuthi uZulu abe lempumelelo lenjabulo lonyaka. Sixoxele sikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda.
President Chamisa uthi yena uyazi ukuthi umnyaka lo esisuka kuwo ubunzima kakhulu kuzizana nezelizwe laseZimbabwe, izinto eziningi zibe nzima, kuswelakala ukudla, ubudlova kuhulumende, ubuhuquluzi lokuntshontshwa kwezimali. Njalo uyazi ukuthi abantu beZimbabwe ngo-2019 lanxa kade besebenzekeni obungaka ake behlulwanga, njalo kabehlulekanga. Ngalokhu kukhangelela ukuthi umnyaka olandelayo uzaba ngumnyaka wokuphumelela kuzizalo zezempilo eZimbabwe.
Ukulabo abathi isipho esikhulu ubaba uChamisa angasipha abantwana beZimbabwe ngomnyaka omutsha ukuthi ahlale phansi akhulumisane lo baba uMnangagwa babumbe uhulumende wenkazatho. Kuyini elingakutsho ngakho?
Sithi thina uPresident uChamisa ngiye waqalayo mpela nalapho khetho olwatshontshwa lungenziwa ukuthi athi hayi izizalwane zelizwe leZimbabwe kufanele zihlale phansi zikhulumisana ukuthi izinto ezifana nokhetho, iindaba zombuso welizwe ziqhutshwa ngaluphi uhlobo ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe lingabi nokudubeka kusenziwa ukungavumelani kwezombusazwe. Ngakho ubaba uChamisa uqhubeka ngalolo hlangothi, uqhubeka esitsho njalo ukuthi hayi ukukhulumisana kufanele kwenzakale phakathi kwalabo abantshontshwa ukhetho lalabo abantshontshelwayo ukwenzela ukuthi kulungiswe ezindaba ezifana lezomkhonomi, ezifana nokuthula kwelizwe, lezifana nokuhlukuluzwa kwezizalwane libutho lakamapholisa langohulumende.
Embikweni wakhe okufisela uZulu weZimbabwe umnyaka omutsha omuhle, ubaba uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uzaqhubeka elungisisa ezenotho lezombusazwe. Lithi ngalokho?
Kuyamangalisa phela ngoba nguye lo baba owathatha umbuso wodlame esithi yena wafuna amalanga angu-100 ukuthi alowise umkhonomi, nanko sedlulile. Siyazi ukuthi njalo uZulu weZimbabwe sekwazi ukuthi umnumzana uMnangagwa asomuntu okuthi lanxa ekhuluma amazwi akhe ungawalalela ngoba andi ukuphuma nje ayize neze.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kulokukhazimula okuzalethwa nguhulumende wakhe lonyaka empilweni kaZulu weZimbabwe, abanye bathi usamude umango phambili ukuze kube lobubelo elizweni. Embikwena wethu le izolo uMnangagwa uthe ilizwe lizaqhubeka lisebenzisa imali yalo kungelani lokuthi abanye bathi akusetshenziswe idola leMelika. Umnotho welizwe uqhubeke ubhidlika ngamandla lonyaka, izisebenzi ziholiswa imali encane okudale ukuthi ezinye zikhalale umsebenzi ezigoqela odokotela, abongi kanye lababalisi. Sixhume ingcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Reggie Shoko, saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngamazwi kamongameli Mnangagwa awukuthi akubuyelwa emuva kudaba lokusetshenziswa kwedola leZimbabwe.
Kuhle amagama abekileyo umongameli angamagama alokutshengisa ukuthembisa, kodwa ukufaka amagama lokwenza into ezimbili ezijiyeneyo. Siyakunanzelela ukuthi lokhe wazayo wathatha umbuso bekulula, le nto azikhulumayo into eziqondileyo, into esizikhangeleleyo, kodwa bekuba nzima ukwenza ukuze sibone intuthuko lempumelelo elizweni leZimbabwe. Yinto esingani sile challenge kakhulu, kuyikubana into esizikhulumayo le nto esiziyenzayo azihambelani. Kungayisi ukuthi asiyenzi, kodwa singakhangelela indlela esenza ngayo kuloku totoba khona kufuze sijijini.
Kudaba lwedola leMelika lapha, zikhona izisebenzi ezithi uhulumende kumele aziholise ngalo, kodwa umongameli Mnangagwa uthi akubuyelwa emuva kuza setshenziswa idola leZimbabwe elikhona uthi ningalokho
lokhu kubabili into zikabili zime kanje emuntwini othengayo osithi umsebenzisi wemali isifiso ikubana imali yakhona ibe lesisindo sokubana wenelise ukuyisebenzisa njalo kugcina ukwenza ezinye zokuthi ungayibamba lakusasa ingavuka ilesisindo esifana nayo okutholakala kungeneliseki ukwenzakala ngedola leZimbabwe okwenza abantu bethi nxa sebefuna ukugcina loba uba sithi kuinvesta loba ukuba begcine imali zabo badinga befake ku-foreign currency. Lokhu kwenza kube nzima ukuthi kube abantu bebe lethemba njalo baqinisele kusebenziseni izimdola. Kodwa sibe sesithi ukuze sibadlalo lalo i-US dollar leyo silisebenzise kufuze sibe lendlela yokulithola esikuthi kuthi ku-exporter in terms of productivity asilayo ngalesi sikhathi elizweni esakwenzayo ngo-2009-2010 yikubana sadla sazadlala inhlanyelo zakhona ukuthi iyafunakala kusasa okwenza kube nzima ukuthi siyabuyela ukuthi senze i-dollar ngoba i-dollar lakhona asilalo ngakho-ke ngiyavumelana layo umongameli bayasithi asingasabuyelini kikho kodwa seza njalo ngithi mongameli kasibe lethemba lokubana abantu balisebenzise idola leZimbabwe asakheni confidence le trust kuyona le mali esesiyisebenzise ngoba into eqakathekileyo kathesi ukuthi abantu abalathemba njalo le confidence phezu kwemali yona le engethi izimdola yikho kwenza ukuthi nsuku ngensuku behlise begijimele kubuyelanga kuye sidule saya salisebenzisa kodwa nxa sesikhangele izinto ngendlela eziyo sithi nxa sigayela udaba zomaeconomy akula ma-advantage okusebenzisa i-US dollar ikakhulu singela mvumo evela kwa-America e-America ngoba kulezinto zokuthi ezaffecta into yabo money supply le-economic growth ama-product esizawaproducer lobe sizawamanufactura eZimbabwe aba-expensive ku-international market ngoba thina ama-expenses ethu esithi ngama-cost drivers makhulu kakhulu ngoba thina vele intengo zethu ziphezulu
umnumzana Reggie Shoko uhlaziya ezenotho sixoxela ekobulawayo kusenjalo abantu asebeluphele abakumpentsheni bakhala ngokoma kwempilo besithi okuyimadlana abakutholayo ngabe kuyengezwa lonyaka ukuze benelise ukuziphilisa intathelizindaba yestudio 7 u-Ezra Chisaspanda uyalandisa
kulabanye asebekhulile abatshiya umsebenzi ngenxa yokuthi basebefikise iminyaka yokukhumula amajogwe bayihlalele emzini yabo okubahluphayo ukuthi kabayitholi imfanelo impentsheni yabo evele ingcosana kuthi njalo kayitholakale emabhanga kweleZimbabwe ngenxa yokusilela kwemali iningi labo sebelala kundwendwe zamabhanga abayimemelele ukuthola imali engange-60 Zimbabwean dollars engenele lokuthi bathenge abakuswelayo babuyele ezindlini zabo bathi impilo ibinzima lonyaka njalo kababoni kusiba lenguquko ngomnyaka ka-2020 ugogo uFlorence Nkomo oleminyaka engama-70 lasitiyagolombili yokuzalwa uthi lo nyaka bekukubi kuye njalo kaboni inguquko ngomnyaka ozayo
impilo yami yonke nje ngathi umnyaka ka-2019 yo ibinzima kakhulu okungafani leminyaka yonke le esike sayiphila edluleyo into bezizima ikakhulu besiba lama-financial problems amaningi yebo ye ukuhola sikuzwe nje kuthiwa kumele kufuneka abantu abadala kwesinye isikhathi ugijima uyefika bhalise kodwa kuyafika khona okubone sokukweqa awusakutholi ma ngabe ukuthi ha pho ngenzenjani uzambona omnye kodwa esetholile awusakwazi ukuthi kade pho
kulabanye abathole nzima ngokuthola amapentsheni abo abanjengogogo Marriage othi eyakhe kayitholi ngakho-ke usephila ngokuthengisa imbhida lamatamatisi ukwenzela ukuthi agcine abazukulu
ngihlalele labantwana ngibe ngibagcinile ngibagcine ngokuthengiswa ngamatomatisi amatomatisi into ezibolayo akulasizo endiutholayo ngaphandle kokuzuza khonoko umnyaka ka-2019 kulama-challenges amaningi sibili kodwa ngokuphathiswa inkosi mbenzuza ukuthi bengalali bengadlanga ngamatomatisi wonala kodwa ukuthi abantwana ubafundise babe lamakhosi kwekunzima kwemali yakhona kayikho
iningi labathola amapentsheni lithi imali yakhona isencane okokuthi ayisathengela lutho ukhulu ungalo mdolomba ngomunye okhalayo
uhlupho lwakhona ngalokuthi imali ezi-asirevie ama-prices ayakhwela every day suppose ipentsheni e-$60 kumbe i-city 120 iyabiza kuthengelana isebenzi into kumele ukuthi nxa ama-price ekhwela times 10 dalam pinjaman atau akhambilan sekarang teman sejelas yang naik usia kuat 10 months 10 months sudah ini over $60 lebih dari $600 dapat kawan suka kata kon mungkin bisa pilihan je yang koma sebagai kaya je lembus.
Ukoko usibabi ole mnyaga nga machume ya chakalombili. Ututwele nzima hoti nga imali kula pisa mungake. Ole mnyaga nga machume ya chakalolunye 90 years.
Sipila nga wakuli makono kupo zindlala. Akusena zulu mungamu ya kula une 15 years. Kula mtonga bambilu tonga satini. Nami mtonga pilanyo kwa lukona nanya uzifu kukide nyetile kwa lukukamba. Ndiye abuyona tolu vele mazwe ngiyakholisa abantu dinakazikazi abasifolisi bathi ngoba sinenkomo nazinkomo zakona zembili zintathu zingakugcina yini siphakathi kohlupho olumangalisayo kunje indlala sisebenzime nomangalisayo
umnumzana Mike Nyamazana umsekelo webandla elibusayo lezano PF esigabeni selupane uthi uhulumende wakhe uyazi ngodubo labogogo labokhulu kodwa kusiyo umlando wakhe ngoba inkokheli yemandla leli yafakelwa izijezo zenotho ngamazwe entshonalanga uthi izijezo lezi sezithwalise nzima abantu abaningi ogoqela asebekhulile omele bathole amapensheni
kuyaziwa ukuthi abantu abaningi abatholi amapensheni abo kodwa singasoli uhulumende kumele sisole ama-sanction ayiwo abhilize ilizwe kunye lombuso lapho umgaba abulala ilizwe kakhulu futhi hhayi kancane ngilusize ukuthi ogogo labokhulu bathwele nzima balamba kodwa akulanto engenziwa manje asibekezeleni upresidenti wethu uyalungisa izinto kancane kancane kuzaze kulunge
badla kaloklubhu wogogo labakhulu bathi akula nto etshintshayo ngomnyaka ozayo njengoba bengatholi imali yabo emabhanga njalo amapensheni abo engasathengi lalutho nxa bewatholile kukanti iningi selakhohlwa ngaleyo mali kasenezanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende ezibona ngenswelo zabantu asebekhulile njalo abangabayanga ngimele Studio 7 koBulawayo igama lami Jesus Banda.
Did you see the headlines? You see today's paper.
Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeNewZimbabwe.com ithi unkosazana Mary Mubayiwa ongumkakhe kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uzaqhubeka evalelwe ejele leChikurubhi ngemva kokuba idale leHigh Court lihluze isicelo sakhe sokuthi akhululwe ngesibambiso sebheyili izolo kodwa langethuli isinqumo. Inkundla yezimlife.com yona ithi umhlabeleli odumileyo uWinky D ucunule ibandla leZanu PF ngedlalade lakhe elitsha alethule izolo elilengoma ethi sokuyisikhathi sokusuka ezweni laseGibhithe lokuthiyana loFaro. Lenkundla ithi abebandla leZanu PF banakanela ukuthi uWinky D uchothoza bona lo mongameli Mnangagwa. Soku isikhathi senu balaleli sokubingelela izihlobo labangane njengoba sesingenile emnyakeni omutsha.
Lona nguVincent Ndebele mnangwele South Africa. Ngithanda ukuthi mnyaka omutsha kubo bonke engibaziyo kunye nefamily yami yakoNdebele abakodidi abahleli ePlumtree. Ngibafisela kokuhle sengathi uNkulunkulu angabasiza kulo nyaka ozayo. Bese ngibingelela njalo bonke abazalwane bebandla lakithi lasePentecost Witnesses Apostolic Church in Zion engiyazi ukuthi namhlanje bazoba bebambe umkhuleko wokubonga uNkulunkulu ebembongela umnyaka lo osuphelile. Ngalokho ke ngithi abayebambe kanjalo lo basifike nathi emthandazweni noma nami nje ngizoba ngisemsebenzini kodwa ngiyajabula ukuthi lami ngize ngawubona lo mnyaka okuphela kwawo sengathi uNkulunkulu angasisiza alisizelani khona lapho basakazi kuko konke likwenzayo sengani yonke into eliyenza ingaba impumelelo. Ngiyabonga.
Mina imu muzobanzi Kapu kancube mfana wesilobela laphana kufarm 63 ngithi izizalwane zasezimbabwe 2020 lowo bantu angani ngalivulela amasango amahle bantu ngiyakwazi lidubekile kakhulu iminyaka yonke lengu-40 kanti zani u-p f futhi landekela ukuyivotela bantu eyisesidiniwe ngalinyamazana okuthiwa izanu p f gogo wami lapho gokunavine ngithi 2020 low eplazini lapho alubana into zingakuhlanganela mnandi gogo wami ngakukhanuka kakhulu lapho eplazini esilobela ngibingelele ubabakazi wami ukelina usanda kuba le birthday yakhe lapha shi 1080 umdlalo wakho kumnandi kakhulu ubabakazi wami unakamkhokheli ufelina abana lawo 2020 low sibili hhayi ngakuvulela amasango ubabakazi wami ubaba wami laye u-Eliot Ncube usezulwini olandela ubabakazi wami hhayi ngiyambingelela laye kakhulu baba ngiyakwazi ukuthi umkhangele sibili lapho khona ubaba omncane wami uambles egogwe ngiyambingelela kakhulu ubaba omncane wami uquiet la usekhaya ngiyambingelela kakhulu nobabakazi usithembiso unto usekhaya kumbe sesebuyele e-UK alubani u-2020 lonke sibili hhayi ngaluvulela into ezimnandi lapho egwelutshena ngale komama onzalayo usibanda okhulu wami umahleka laphana kulabo malumekazi labo malume hhayi alikhanu kakhulu bantu gogo mandlovu malume upita malumekazi wami umpilo malume usipho malumekazi upriska alubana sibili umnyaka lobuyayo hhawu ngalenzela kuhle kakhulu enemande ngale ngibingelela umalume uhezoroni kompofu ngiyakubingelela kakhulu lapho enemande malume bosogwala ngale ngile family yami kwamabandla abantu bami ngale bantu enyalikhanuka kakhulu ubabakazi wami untombi uhlala enitextela lapho esithi yangizwa kustudio 7 hhayi kubingelela kakhulu-ke suza ngizwa-ke namhla babakazi suke lapho ngiye thorn groove that's where I'm from my owns in thorn groove what's up what's your munyabela in groove this is omzo exe ngilifisela u-2020 omnander kakhulu lonke groove town lapho ya ngithi lonke nje zizalwane zasezimbabwe alubani u-2020 lo ozayo sibile ngaluvulela amasango bantu selidubekile bantu bakithi sharp sharp
jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami
olibingelelayo ngihlangane nincube sejohnsburg njengoba ngikhuluma manje nithinelolude kini lonke basakazi nabalaleli bafowethu lonke kuzo zonke indawo lapho elikhona kudiaspora ngithanda-ke ukuthi ngidlulise ukuthi-ke ngokubona kwami kuzotshintsha inumba kuphela from u-2019 siya ku-2020 izimo zonke lezi ezinzima ezimbi indlala nakho konke okukhona esibhekane lakho manje kuyaqhubeka kunjalo kulanto ezatshintsha nakugovernment lo esibhekele ukuthi mbe mhlawumbe kungaba engasincedisa ngicabanga ukuthi vele akulanto fanti siyibhekelele kakhulu kuyena le minyaka ezikiyo ngoba manje ugovernment esilaye uku-honeymoon bazihlalele mpela abakhohliwe
ngithanda ukulibingelela lonke basakazi be-studio 7 ngithi ninja nonke happy new year siyabonga ngalo msakazi phela esinika wona insuku zonke mina into engiyibonayo ku-2020 angiboni kuyinto ezohamba kahle like unyaka ozoba right uzofana nje neminye or uzoba wesi ebantwini abaningi like ezimbabwe nibe lo nyaka omutsha liwudle kahle liwungene ngezindawo ngezindawo liwudlale kahle ngiyabonga nami ngisethekwini ngizowudlala kahle la engikhona ngithi happy new year kini lonke
labo ke bekungabalaleli be-studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp befisela izihlobo labangane umnyaka omutsha lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe Isinqomo sokodo esethulelwe abezomvikela bakwele Sudan abangamajomi phose amathathu kulandela ukufunyanwa kwabo belecala lokubulala omunye owesilisa oyedume ngokutshengisela sesamukelwe ngabantu abanengi. Uphenyo olwenziwe lugatsha olukhangelane lezamalungelo kwele Malawi luveze ukuthi amapholisa akulelo lizwe etheswa umlando wokudlwengula abesifazana abayizishiyagalombili ngesikhathi sokutshengisela kulelo lizwe ngomfumfu. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Kuqhamuke udlakela izolo esigodlweni seMelika kwele Iraq lapho abasekeli beqembu leHezbollah abahlasele khona isigodlo lesi babulala amafastela njalo bachisa izakhiwo. Abantu laba bebekhonona ngokubulawa kwabanye babo abangamachomi amabili lanhlanu yiMelika ngempela viki ngemva kokuhlasela ababekwenze amabutho eMelika kwele Iraq babulala ambalwa. Embikweni wakhe umongameli Donald Trump usole kakhulu isehlakalo lesi wachothoza njalo lohulumende wakwele Iran esithi nguye ophehlela oludlakela ngoba esekela iqembu leHezbollah. Sesifikile emaphethelweni ohlelo lwethu lwekuseni sithi njalo mnyaka omutsha omuhle. Singakehlukani ke sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa sebefisele uZulu weZimbabwe umnyaka omutsha olempumelelo. Abakumpentsheni bakhala ngokoma kwempilo besithi okuyimadlana abakutholayo ngabe kuyengezwa ukuze benelise ukuziphilisa. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na mina lani asibeni sonke kwezekuseni kusasa ngo-6:30. olivalelisayo ngontungamilinkoma nkololo gwana wamatukandulu.